Idolobho lakoBulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokutshiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi bathalelwa emakilinika lezibhedlela koBulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abakade besilwa ku-stay away. Akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimeleyo. Siyamukele umuntu oyedwa nje, umuntu waye simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle, ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonona ngokuthula, bengaze balwa balimazane, ukulimazana phakathi komuzi wakithi. Bantu kuvi, bantu bakithi. Nxa likhonona lingakhononi selibulalana, hayi, khononani lithule lisezizinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana, hayi, kuvi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu ohlala elokitshini leChabalala koBulawayo uveza isimanga esenzakale ekilinika yeChabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Endlane lakho eChabalala klinika kunzima sibili, kungizisa usizi ngoba lami ngihambe ngiyisigulane sithi ngiyathola usizo. Ma ngifika ngale, abantu ade besiyaprotesta bafika bangena phakathi bathela itiye gasi, kwagcina sokunzima kakhulu. Into ezisubuhlungu ukuthi bazange bacabangela abanye izigulane ade ziphakathi lazicina zingasayelethwanga, kugcine sokunzima sibili, kunzisa usizi. Ikliniki ize yavala thina abanye singayelethwanga.
Evumelana lonkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngaye ekliniki yeChabalala. Sibaningi but sigcine sixotshwa singaselatshwanga ngoba nabe sokulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leChabalala into engingayibona, imota yezane itshisiwe abantu kulabade besenza umsindo. Ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu, jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshawa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka but sesingaselaqiniso labo.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Chabalala weJohana Mafuyane elokitshini leMaphisa eKhezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle eMaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela saseMaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngamarandi lama-US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency, so kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya, odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, isibhamu sikhala njalo nje elokitshini leNkulumane eChabalala lesizinda osekulemibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu, loba nje uhulumende engakatsho ukuba isimo siminjani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakoBulawayo kubenzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okulakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.